So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Umthwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu 17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu 826 belomkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotelizana.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezitshiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakokoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungatshaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyetshaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni, okuza kwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singana nanzela futhi kutsho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-northern suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kutsho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala ke khonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenketa abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele abababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbekayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi yinkulumane isebhabhi kanti ibe yinkulumane i-district egoqela indawo zonke lezana ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsa izobudonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khona khana kutsho ukuthi-ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqala le esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyele ukungena edorobheni besokusiba lezi ncwadi besokusiba lani abantu bebahlale phansi for amavikoni la amabili
Umnumzana Thembelani Dube ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilitane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlalakahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume. Yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca iZidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Liza kwenzani pho?
Tina esizo wenza ikuti sibuye lebeke siyo kuluma lo idini langakwa. Njongoba waye ngumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu le diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi constitution yethu ka 2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku diaspora bavote. So esingakwenza thina ukuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i reputation yakhe uyafuna ukuthi damage abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile sisihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotela izano. Nxa izano zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise isidiba futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama khathesi ukusebenza abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izano lezano uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora izano uyakwazi ukuthi umeli yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama-sanctions lokho kunye nje hayi ugwelegwele nje kucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aze asizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izano nxa sisiye ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawodla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphani imali yethu tinesidubekayo esilisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuqholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza i-diaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi i-diaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo. Umnumzana Obedi Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezi zapatwa ilikomishini. Amazwi la asolwe ngabanengi besithi ugudu ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebelelendi lase Midlands. Umanyano we Matabeleland Forum wasolile amazwi kakuto kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Hussein Spanda.
Sethuswe kakhulu inkulumo eka mnumzana uGuthu ehlisa umonakalo owenzakalayo oweground. Yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo ngasikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugraund yabamqoka. Njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywa ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje njengoba uGude khane ephuma yena esehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho besikhulumela eyedwa engumnumzana Gude okumbe iNPRC isitshintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo yomqhazi. Ngakho-ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi iyona le ground. But nxa uGude sithi kibo hhayi ayisonto lomsebenzi akuchuthe ngesabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
elizayo kwethu ukuthi yona iNPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi 5-year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi yinto eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasephalamenti kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Ukuthi into esidingakala ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo lekababuGude ukuthi engxenye bezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Hussein Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. uGude yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi kaNzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze amphe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bezikhipha zijisa. Thina siseGoli siyazizwa amagumeni amanomhla. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Uthwakazi ngoba kuyavuma singavula amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupporte umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthinene kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe sibe kuzapho kumbe sibawu kungabi ngamaphathi iphathi amaqembu qembu qembu qembu. So kungani ibhizinisi bengubona kwami sokuyibhizinisi ukuthi sebevula amaphathi nje abantu besenze nje ibhizinisi. ukuthi ngathola noma sithu nalawo yena siyabe sisehlalweni ngapi eParliament ehola esidlala abantu bakhe befunda overseas nina labelike sibhikisha kona phekhaya sishaya izalo singo DDC sinikelwayo u DDC uyabuloku sithi size nje athi ke siyabamba wena ugibele phezulu esihlahla leke zilwisana lenyathi phansi yizo ezikhahlula umntomo yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas sokuyibhizinis lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zaphu izaphu ayilamhlobo noma yayisempini egangeni kwakukwalamhlobo ngekhona so umthwakazi ngilokusula kancane lapha umthwakazi aluba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna abamandebeleni kodwa funa amaprovinsi anje noma ngoveke eharade xa ifuna ujona umthwakazi kajoyine noma lishona asephathi yamashona yokuthi iphatha imelanga ibe ngamandebele yodwa ayimelanga ibe ngamashona wodwa amelanga ibe liphatha othiwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhulumayo nguzinja siyamkhunkhutha ngisechurusho
Sanibona sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi mina abantu bakithi bayangixaka kuphela ngoba izinto eziningi ziyenzakala emehlweni yabo izanu PF iseza izinto emehlweni yabo kodwa angeke uzwe bekhuluma njengalokhu asebekhuluma ku-corona kanti bona abantu waye bengasabi izanu PF into abayaziyo isabi i-corona into abangayazi zingaki izihlakalo ezizwa izanu PF emehlweni abantu kodwa abantu kabasabi kodwa i-corona ngoba still izanu PF kulala abantu emhlweni abantu kodwa abantu kwabakusayo ngoba manje i-corona yizi kuhamba phambili kodwa still izwela kufana le-ZNPF into eyi-one i-corona le-ZNPF kuyabulala konke sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarethwa abantu babanjwa iposition zonke kodwa ngeke uze ukuthi akulo muntu oyi-one obanjiweyo selomhla kusezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu okwazi ukuthi awubanje i-evidence iyaphuma exactly
Uyasambeli madoda siyovota sivotela inkululeko Salibonani basakazi boka Studio 7 nabalandeli boka Studio 7 bonke njalo kubasakazi boka Studio 7 abasilethele indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwa khona le emagondeni amade esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu ukuthi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumene ngobuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho let's vote for change kwenze le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje ababasiphetheyo bezidlela nje kwasani wonke okuvelayo nje bayadla bonke abakutholayo bayazidlela nje bekhohle ngabantu abaholayo ngiyabonga
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano, balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoyina amaparty ebe ngu-3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Si oppose le iphathe khona sikhiphe singayikhipha sibe sesibona ukuthi siyashiyelana yini ulumbuso hayi khona ukuthi uvomelele embusweni 40 something years uloku ngumbuso wento eyinye hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje lapha nekufuneni ukubusa sonkeni sonke nje sikubambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lomuntu kuqala sibe sesiyakucabanga okunye phambili nothi ukuthi sonke sibe sesiya omunye nami ngifuna ukubusa omunye nami ufuna ukubusa omunye nami ufuna ukubusa hayi akukho right lokwakofe
bona ngothunkameli to Ezra Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu oluyenzayo thanda lati siphawule okuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho soba sidebe baza wena ngo 23 hayi akula ngibonje kule yute vote lezana ayikho yute vote lezana sene siyabona yahlukumeza abantu yenzane konke izana iyachaya abantu uthi abaza wena ngo khetho wa 23 akukho lokho ambonje kule yute vote lezana ayikho bahamba manje bemakhaya kumbe amaphandleni bancenga isidala isidala intivive lezibandla lezana akula muntu omuchovotelizana bangariko gawule gawule tshone ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azange uthila nxa ekhulume bonke ukhuluma iqiniso gawule hlala amahobeni kodwa uthi thayizani zani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazi sebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje Jalo, I think 20 years ago, sake sabona elinye in Arkansas, elesitimela, isitimela sangena emanzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago, lalo futhi laqhamuka. So, into eqakathekile is ukuthi ba maintain infrastructure, imgwaqo, ama bridges, everything, ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward. Ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008, ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sesibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi sasiyino kuphela asisebenzi, ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleleni Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.